Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ka 13 kwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edale lephalamende awebandla le MDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulise ibandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenza into yemali ukukhohesa nezinto zokuphosela abantu abathrede. Hayi, thina sikwenzile, thina siphakamisa incwadi yomhlangano.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle udokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okuqhathekileyo singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena upresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi udokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu ngepolitics, bayekela asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo, phose sibone ngathi kuzanceda.
Ingcwethi zempilakahle ezemelika ezikukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edale lephalamende amathathu awebandla le MDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court. Amalunga ebandla le MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba ele MDCT selixotshe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba sokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele lewe MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lechumi i-110, ngakho ke abathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iphalamende yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo i-MDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iphalamende ivulwa ngevikezayo.
Uzobona kahle anti-parlamenti yavula next week Tuesday wonke amaphalamenti ubheke khonapho bonke ukuzenzakalayo. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusekwenzi lokho okuyachamisa kokuka kumele alandele i-court and siyakubonela khona lokho ukuthi hhayi abantu be-MDCT nabantu abahlonipho sabalandelise.
Lile siqiniseko bani sokuthi ngempela abazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangaki?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already kona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-percentage ukuthi 60% landile and only 40% ilikho. Laye le 40% angahambanga, ngiyakwazi ukuthi basazonika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga, but 60% ihambile. So ngifuna-ke ukuthi hhayi ukhululeke msakazi, abantu beqembu lethu siyabazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezo yela phansi ibandla abazuli bengoma.
Sizwile ibandla leMDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalo? Bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabeparlamente ngabe besithi ukuthi babuya kubandla leMDC.
Kulalokhu ngesilungu njalo abakubiza bethi a guilty person wants to guilt or guilty love campaign. They are projecting. Bona yibo abasebenza into yemali ngokukhoheswa ngezindlela okufostela abantu abathengisi abathrejena. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila naye. Asinandaba ukuthi ngubani ke. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akunamuntu ozophiwa imali bakhohlwe nduba asinayo imali yokudlalisa, akho muntu ozophiwa imali. Umuntu wonke ofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kanjani, kodwa akukho muntu uzinoyi-one ozophiwa imali, akho muntu ozoncenga. Isemsebenzini, ilizwe lethu lidinga abantu abazinikele, abantu abazinikeleyo, akunazo nje isikhathi sokudlala.
Singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ephalamende, lababili abangasabuyanga kanye leli bakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili?
Abangaphumelelanga ngumhlonishwa u-Anele Ngebele nomama uLabhodi abangaphumelelanga.
Sizwile njalo lokuthi umeya weVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye usebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhutshini.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwe-judgment unobhala jikelele ubaba uMonzola wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguThamisa ngokungekho emthethweni uwazihlela en usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga eVictoria Falls ezazobhekwa zilungiswe, kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirongo ezenze njengoba uThamisa wayengelamandla okwenza izinto ayizele.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngameli Emerson Mnanga kwasekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempila kahle uDokotela Agnes Mawomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama umabhalane wedale labaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukubana asungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuqoqa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esichiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwaleli liza ngesikhathi nani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumachumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela kokuba ingozi kwalo umkhuhlane lendlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo, sokufanele kube lo muntu sibili okufanele akukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba besinanzela ubane sangumphemeni sekretari wezindaba ezikhangele. So sibona ungathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekile singakujwayo ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyikuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenze ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu ngepolitics, bayekela asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo, phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani sisho njalo. Siyananzela kathesi ukuthi vele kulohlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa abalutshwana, sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingathi ngama-centers of testing awabonakali ukubhizi kutestu ya Harare. Sinanzela futhi le ndawo ezinenge ilizwe lonke lakhona abakoBulawayo othoni groove ekusileni okufanele kulungiselwe izindawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane ba kangelo bekhona belatshe bekhona lezi ndawo sibona ngathi azikaphelisisi ziloku zilungisiswa so kuyatshengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithwala umuntu njengalowo esilethemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama resources ngoba kuqathe kuleyo wanikwa labantu ama resource persons abantu abalolwazi abantu abakhutheleyo sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa so ke sesikhangele ukuthi ke kusukusela lamhlanje ukhethwa ke sibona umehluko silethemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu bezimbabwe ukuthi abavelele umkhuhlane lokuza sinceda njengelizwe
kunsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana lethini ngalolo daba
esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayisiyo ndlela enhle abantu bebengahloniphi lo ukuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzekele sibi kakhulu kungenxa yokuthi abantu bebebehave ngaleyo ndlela uhlubo lwesiba khona kakhulu beluyihlubo lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukubana bathenge ikakhulu impuphu uthola abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla kunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele umemetha walomkhuhlane okwesibili njoba ngengathi ukuthi olunhlubo yokutester sibona ngathi asiyafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu siba screen siba test ngendlela yakho kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo umongikazi abelapha bona abantu abagulayo becine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo so singananzelela kulama gaps amaningi afunda valo ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba lendlela eziphakemeyo ukuthi wonke umuntu ogulayo ehamba esibhedlela noma eclinic ahla fika testwe sibona ngathi kungancetha ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali sibuye futhi sinaze ukuchubana kwabantu le ndaweni ezithile uhulumende yenelise ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani sibona futhi lokhu ngathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe
umnumzana Ambrose Bindi umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7 ekobulawayo Lebalani di Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezilamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe omhlaba. Ukwenda uthi lokhu kwenza amadale aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathimtambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lwegeneral elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni wokwenqabela igcikwane lecoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale legcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Njengani basakazi bethu abahle siyabonga ngezindaba elizinika zona imihla ngemihla. Mina ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela kwathi 27 idlala izalele. Sikhathi sonke lesi abantu kade behola i-welfare abazalukazi kube kwathiwa abanye babangene bahole i-Red Cross. I-Red Cross bahole ipolisa yahamba khathesi sokwakuyiplani yadobha abanye ababeseku-Red Cross ababeku-Red Cross sebaphuma ngicela ukubuza ukuthi okwakuholwa ku-Red Cross kuzofikela nalanamhlanje lokhu kukhona yini njengoba sesifaka ngaka ngendlala sibambe ngaphi nangu imphila ukhalela umkhwenyana wakhozi ofele khona kwele America thinakala ndaba lathi u-MP wempofu lo naye wabuya le mpuphu lapha kwathiwa ngikahulumente idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa ama-redonses zakuthiwa 70 yeneza 90 asikwazi ukuthi senze njani ngendlala engaka yena ngokwakho uhulumende yazihlulekile ngoba umgabazabe ngcono wayesithangathi ikholande nobhizinisi neminene kuthiwe into zongazehle zazisihle manje mnangakwavele kazwakala ngoba ngamaqalayo ukuthi umuntu ungakhwezana ngathi ingelani bakhwezi siza kufa indlala hhayi ngiyabona mina igama lami nginakamameseji ngihlala esilobina endaweni ye-crossing.
Salibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi abathandekayo. Lo okhulumayo ngu-Gift Sonduku uMfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngikhothama kwinduna laphana ubaba okhayisa bese ngikhothama naso nakuso isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwenye lakho lisuka kungulukudela lize livinjwa kuZambezi. Basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kanti uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seza upresident lapha nekhuluma ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery out 75% yabahlali balapha eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngoba iBotswana ngoba iSouth Africa manje siyezwa lapha abafowethu labo esiphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijuti bafuna o 70,000 imali vele abangakaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto ezonguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abantu bakho umntana akho mayesephume ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubusu sithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidle emzini wami ngifuna ungiyabele unhlephulele imleze emibili yenkukhu lesifuba which is not for fair uyabona ngoba thina lati asikufisi ukuthi sibe sithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi egcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angike sizihluphe ngokuthi sibe siloka sisiya sithenga igrocery emazweni kanti vele nguhulumeni onjani nalo ohlale ehlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya omama ukuthi why bese yathenga ukudla lati masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali ezinengi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo mina futhi enye into engifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akake yeke ukuphikisana wodwa eke bambane eke sikhiphele lo hulumeni lo sihluphekile ngaye ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
bonani basakazi baka Studio 7 mina John Siyampondo ngilapha lokuzena emabale la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasila kudla njalo siku lockdown nje singena manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi izibholane sezifile ezinengi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungiselwe lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi siku-lockdown sizabulawa yindlala
ninjani basakazi bakithi abahle baka-Studio 7 nabalaleli bakithi abahle siyabingelela mpela kakhulu ngithande into yomasiza lokhuluma angiyezwa mpela abantu bakithi siyabona laphana into eyenzakala kumakhophe lochamisa laphana abantu bakithi bakhuluma mpela ngamaphimbo mpela siyabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kuyixwayisa ukuthi abantu bakithi abazame ukubheka kahle khonaphana ngoba masikhangela uchamisa lo mnankagwa kunamehluko lapha. Lokho nje into abayikhalelayo leyo bakhalela ukuyehla nje edonkini emhlophe yagade idonki emnyama, idonki idonki vele abantu abanayithina njani bokomthwakazi ayikho into abangasiza ngayo. So into abayikhalelayo mna ngibone bathanza amakhanda nje into engekho. Number 2 laphana sicethe umnankagwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha abagqokisa izigqoko lezi esizibiza ngokuthi ngama-uniform wathi sebeya ngamaphoyisa sicethe zame nje ukuthi abantu bakubo labo bakhuze bayahlukumezela abantu bakithi kwamthwakazi. Le nto le yenzakalayo asiyithandi le sibazwile njalo abantu abasempumalanga khonalapha sibazwile khonalapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambona ukuthi umuntu olengqondo ezipheleleyo mina eziwu-5 engathi abantu abangomama kabachaywe. Lowo asomqondo omuhle loyo ukuthi nje kuyahlukana nje uma ngabe uwumuntu unembeza uyabakhona kodwa uma ngabe ungasowumuntu ulisho wona mhlawumbe umnembeza ngeke kube khona. So into leyo-ke ngixolise mhlawumbe kulabo okuzathi mhlawumbe uma beyiza ngizwakale kubi kodwa bengiqonde nje ukuthi abantu unembeza bebezonembeza ngeke kuthaya umuntu ngale ndlela bethi uma bejika lapho ezwakale omunye ekhuluma futhi khona lana emsakazweni edama ipolisa athaya abantu lamasosha phela uma umuntu ephelele endlini ngeke uhlale endlini kungelampuphu. Okokuqala kumele uphume uyodinga impuphu uze nempuphu abantwana bephekelwe bedle. Okokuqala nalo government wabo ubusa ilizwe nje ilizwe kuze kuphele nempuphu nje elizweni qeda lapho jike kuhlukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leya nto asithandi naleya asithandi impela. Ngithande into masiza ngokuhlala ngisekhrista. Ngiyabonga balaleli nabasakazi bakastudio 7 basakazi abahle ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuwe lo corona esesibona sesivusela futhi enye amanqebo egugurawundi ngalokho sesibona kwenzakala ezabelweni zakithi. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi kustudio 7 lozulu wenke nje wezimbabwe okhona pha ekhaya labangaphandle nje kwelizwe bonke. Hayi mina ngikhuluma lapha ngise-Victoria Falls ekhaya ngidabuka enkabazwe lwagwelo koshifu bunina. Ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethwe ngayo amapholisa akobulawa e-Country Park omama lawo mampofu labo. Ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silika ebambele indaba. Lokho kunase bekhuluma ngenketha bechabi ebantu abangomama ebabambe kusemini amapholisa sibili njalo behamba lomunye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama. I think these ladies bazamkhipha ukuthi nangu mama owayegcina esizwele ebabuzithi khona waye libachayise libabophile ephinde badophela lenyama ebanika i-paperback yakhe which means wasokubuhlungu kuye. Liyabona le nto isibisela bhekugugurawundi okwenziwa i-5th Brigade. Mina I witnessed this and owangisurvive ukubana ngangisenelisa ukukhuluma isishona bangibuza ukuthi khona uvela ngapi ekhaya ukubiza ngathi navela kwamazwika. Lucky enough my father was working for the railways indaya ngahlala ke ngafunda kiyo kwangceda khonoko okutsho ngithi kathi sinamile nxa ipolicy futhi senze njalo yena uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi lokho under the same government and then low superintendent Masimba must be dealt with ngoba kumele ayinvestigate kumele abantu bayiphika lapha kulandela what for sure bahambile ejele for sure babonakala bahambile. Linto iyacunula umthwakazi vele lokhu bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayicuna njalo besicela bakithi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kuze basincedakale ngazisendabeni ezinje ukunceda izihlobo zethu esidlala sincedakale. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphila ngokuthengisa umzimba kweleBotswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane lecoronavirus. Omama laba iningi kungabokuza bamelwe inhlanganiso ethiwa sisonke. Linhlanganiso ithi yona iphathise umama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zakweleBotswana nguhulumende. amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle ezikukomiti eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule bufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu. layo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona nje limana sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela eParliamente awebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengaye edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela